Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 29 kuMpalakazi 2019, uKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuthi asebenze gadalala ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe.
Into enhle ukuthi abantu bahlangane bathandaza. Ekuhlanganeni kwabo bethandaza kumele kube ngeqiniso phakathi.
Abasekela ibandla leZANU-PF bathi bazazama ngamandla wonke ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe ngomnyaka ozayo.
Ubaba uMnangagwa uzama ukuthi uhulumende ahanjiswe ngendlela esihambelana lezisekelo zomthetho lombuso. So ukuba khotho kwakhe nokumanyana kwakhe labanye kuthengisa ithemba.
Kodwa abaphikisa uhulumende bathi uhulumende ubona ntuthu ngokuthuthukisa ilizwe.
Abantu baphila nzima, le mpuphu zingathengezi, amabhasi ukuthi bagade bayezinye emadolobheni ayadula, le mpuphu yakhona phinde idule futhi khonapho abangayithola khona.
Sebegcwele abantwana asebethengisa imizimba ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi okubangwa yukudeka komnotho eZimbabwe.
Le 16 years ngithengisa umzimba, hayi situation idinga imali.
Lingakhuthwa ngezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuthi asebenze gadalala ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe. UMnangagwa wethule lokhu namhla kobulawayo ngesikhathi ekhonza loZulu emagcekeni eZimbabwe International Trade Fair obekule nkokheli yamabandla atshiyeneyo abezombangazwe abasakhulayo labalandeli bebandla leZANU-PF. UMnangagwa uthi kumele abantu bazimisele ukusebenza ukwenzela ukuthi bazithuthukise njalo bathuthukise lomnotho welizwe. Ubike njalo ukuthi ilizwe leZimbabwe kalisoze lisebenzise imali yakwamanye amazwe ngoba wonke amazwe afisa ukuthi asebenzise imali yawo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomfundisi Josias Mutenda owebandla le-Methodist Church.
Into enhle ukuthi abantu bahlangane bathandaze. Ekuhlanganeni kwabo bethandaza kumele kube ngeqiniso phakathi. Ngoba ngezinye izikhathi abantu bayabuthana emthandazweni bathandaze, kodwa kungela kuzinikela engathi ngesilungu i-commitment kulokho ababuthandazayo. So nxa kulo mbuthano onje sithola lababusi belizwe bebuya behlangana lathi enkonzweni ezinje, hayi siyajabula, siyajabula baba, kodwa siyabiza njalo ukuthi kumele kube lokuzinikela kulokho esikuhlosileyo.
Singathi ukuzinikela lapha sibili akucace, sibili utshela abantu ukuthi utshoni
lokho ekusiyabe sikucele, sikuthandazele, sikulandele. Nxa kuyikuthula sithandazele ukuthula, makube lokuthula lokhu esikuthandazelelo. Hathi ukuthi sithandazele ukuthula kodwa kutholakale ukuthi abanye abantu bathwalisha amagabha avuzayo, bayagidinyiswa, bayatshaywa, bezani konke, kusho ukuthi akula kuzinikela khonapho. Kuyabe kukhuluma nje ngomlomo. Sithe thina esikuthandazelayo ngakube phakathi kwezenzo. Siyajabula sibili ngoba sikhangelele ukuthi inhlupho, iinduko zonke ezihlangana lazo, abantu abahlangana lazo, ngabona betshelwa ngazo, bazazilalela njalo kuza kwenzakala lokho okuceliweyo ukubana ekwenzakale.
Singathi ke ubona ngani ukuzaphumani emthandazweni lowo wena ngokubona kwakho sibili?
Ukuthi abantu babe lokulethemba ngoba qinise liphelele izinto azimanga kuhlelizwe. So kulokungathi i-poverty ngesilungu phakathi kwabantu. So nxa sihlangana sifaka amakhanda ndawonye sithandaza, sicela ukuthi uNkulunkulu asincede. UNkulunkulu ayokhangelela ukuthi lathi lokhu esikukhulumileyo nga gwi yebo kabe ngu yebo nga engu haji kabe ngu haji singa zati yebo haji hai so ambona nguza puma ngoba ngoba nkulu nkulu jalo chikufake manje nga nkulu nkulu yina umiga zu nkulu nkulu uza kwenzi mbana loko abanda wakufelileyo kupumelele kotwa ina empaleni wakwe ya chonjalo uti kotwa kwenzi loko hati ngomlomo kuphela kotwa kusuka enhlizweni yakho.
Umfundisi Josias Mutenda ukubandla le Methodist Church sixoxela esepinga. Abalandeli bebandla le ZANU PF bathi kunengi okuza kwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ozayo okuzalethela uZulu inhlalakahle. Abakudalela ePhalamende bekubandla leli bathi kule mithetho eminingi abazeyethula ikakhulu elakho ukuthuthukisa umnotho welizwe okwamanje okukudeke okumangalisayo. Abanye abantu bathi bathule nzima eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi, ukusilela kwemali lamafutha ezimota lokumemetheka kwenkohlakalo elizweni. Omunye wabasekela ibandla elibusayo umnumzana Dingumuzi Phuthi omele ibulilima West edalela ePhalamende uthi bayakwazi ukuthi uZulu uthwele nzima. Uphuthi uthi ibandla leli lizazama ngamandla wonke ukulungisa okuhlupha uZulu ngomnyaka ozayo.
Umnyaka lo esiya kuwo sesikhangelane lama-bill lama-extra fund la ezida lama-extra fund le-freedom of information. Njengani intatha lezindaba kumele likuthakazelele kakhulu lokhu, khona kuzaba ne-bill elibuyayo elizathiwa yi-cyber security bill. Lelo-ke ithemba lami liyakwazi ukuthi liqade kengangakanani empilweni esesiphila kulezi nsuku. So ngibona ngazathi ubaba uMnangagwa uzama ukuthi uhulumende ahanjiswe ngendlela ehambelana lezisekelo zomthetho lombuso. So ukuba qotho kwakhe lokumanyana kwakhe labanye kusithengisa ithemba simbone esiba labantu ababenisane laye kuma-elections awadlulayo ngohlelo lwe-Poland. Sabona kulokuzwisisana kakhulu okukhona phakathi kwabo, kodwa sibone ubaba uMbeki efika njalo lapho esezama ukuthi ayenze ukuthi abanye abangakabi seduze lokukhulumisana nohulumende ukwenzela ukuthi abantu babonisane bancedisane basondele. Ngibona ngazathi lokho kukhomba ukuthi umnyaka uzaba umuhle.
Ye, kodwa-ke abanye abantu bayakhuluma sele bathi ye ungakhuluma khonokho kwamabhili lento ezinjalo, kodwa ongabamba uZulu sibili kakhulu kuyini obona ukuthi sibili hayi lapho kuyaguquka? Phela abantu bade bayenelisa ukuthenga ithukela, abayenelisa ukuthenga isinkwa, akula nto abayenelisayo. Babaputhi,
ubuze umbuzo omuhle kakhulu mntakababa, lapho ngiyabonga. Ngithanda ukuthi ngiphe ithemba ebantu beZimbabwe ukuthi ithemba lizavele kuthini ifakeni amandla lokuthemba imali yethu. Akula lizwe githi elisebenzisa imali yamanye amazwe, akula. Lokho kungalinganiswa lobaba olobole wakhipha iy'nkomo zakhe wathiwa nangumntana wethu siyakubusisa baba hlala libe lemuli, kodwa ubaba uyabuya kuphela ezoletha amashukela kube lobunye ubaba obuya ezokwenza ukuthi kube labantwana ekhaya. Akungeke kwenzakale ukuthi abantu basebenzise imali yakwamanye amazwe kube yimpilo epheleleyo. Kwaba nesikhathi sokuthi imali yethu kuthiwe asingeke senelisi ukuqhubekela phambili siyisebenzisa ngomnyaka ka-2009 ngemva kokuba kubonakale ubunzima buka-2007 lo-2008. Ubabona sifika kwamanye amazinga amangalisayo alesi yezi okuba lemali ezingabizekiyo ezingathengiyo njalo. Kodwa lapho sekuzanywa ukuthi indlela esisenza ngayo imithetho kumbe ukuhanjiswa kwezomnotho kumele ibe yindlela esetshenziswa umhlaba wonke jikelele, ngoba ngibona ngazathi kwakulesikhathi esasisebenzisa khona indlela zethu ze-economics ezingahambelani labanye abantu. Konke lapho sesinosiqamfundo nabantu abacebisa isiqamfundo lomongameli oyaziyo i-business le-economics ofuna ukuthi our balance sheet izinto zibe ngendlela ebalulekileyo. So lapho sekusitsho ukuthi singaba le mali yethu abantu sebeza kwenelisa ukuthi babe le themba lokuyinika amandla ngokuyethemba, because economy is about faith, economy is about trust.
Umnumzana Dingumuzi Phuthi umele ibulilima West edalela ePhalamende ekubandla le ZANU PF sixoxela esePlumtree. Kodwa-ke umnumzana Edgar Ncube omele abasakhulayo kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa esabelweni seMatabeleland South uti ibandla leZANU-PF kalisoze lenelise ukuletha inguquko kwezomnotho lezombangazwe. Uti abantu abaningi okwamanje bathwele nzima eZimbabwe.
Izinto zinzima Dube, akula lutho oluright, zindlala kuphela, izililo kuphela, akula manzi, akula kudla.
Abantu pho baphila ngani babancane?
Kunzima inhlanhla bona babalutshwana balabantwana abasemazweni babangani babasekela lapha lalaphana labalutshwana bathola ukudla lokho okulethwa ngurhulumende babangani bayasurvive bese becuphela komakhelwane nxa belaba abawelelanayo kodwa nxa ungelayo owelelana layo kuba nzima kakhulu sibili abantu baphila nzima le mpuphu zingathengeki amabhasi ukuthi bagade bayedinga emadolobheni ayadula le mpuphu yakhona phinde idule futhi khonapho abangayithola khona.
Labo abangatholi ukudla ngabantu abanjani?
Ngeke ngitsho kahle ukuthi ngabantu abanjani kodwa uzathola ukuthi kulabantu abatsha abasakwanisa ukuthi bazenzele bakwanisa ukuziphilisa kumbe bayenze ama-piece job ubathole bekhona ehlolweni lukahulumende lokuthola ukudla lokhu kodwa kube labantu abadala abehlulekayo abangasakwanisi lutho abangela abantu abagcinayo ubathole bengekho ehlelweni lolo. Ngendlela enginanzelela ngayo kuya ngokuthi engxenye ukusekela liphi ibandla ngoba kulabantu abatsha abatholayo ukudla kukahulumende busuthola kulabadala abangasakwanisi lutho bekuswela lokho kudla.
Singathi liyake likhulume ngakho yini lizakhamizi khonapho kumbe vele likhulume ngakho?
Kuyazanywa ukuthi kukhulunywe ngakho kodwa kuphonga uphelele emoyeni. Kwezinye izindawo bayakhuluma ngakho hayi kukhanye kulungisiswa kodwa kwezinye indawo lokho kusasilela ngoba lakathesi zikhona indawo ezisesenjalo sibile ezigabeni abantu abadala abakuswelayo ukudla kodwa kwezinye indawo sike sakhuluma ngakho bakhuluma ngakho abantu kwazama ukulungisiswa kwalungisiswa kathi sebekuthola ukudla.
Pho nxa umuntu engathola ukudla uphila ngani ngolapho?
Ya kuba nzima Dube ngoba uyabe sesenza ukuthi engxenye asize ngomakhelwane abakutholayo kumbe nxa elabantwana abangaphandle kwamazwe nxa bengamthumela yikho ukuthi asurvive kodwa ngaphandle kwalokho akuba nzima sibili uthola umuntu esesiba maybe le mile yodwa ngelanga ezama ukusave khonokho okulutshwana ayabe kutholile ngapha aphinde ahlangane lokuthi uledukusile odubo lwamanzi so kuba nzima kakhulu indlala enzima le.
Umnumzana Edgar Ncube ubuhlangothi lwabatsha kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa ubexoxa ne-Studio 7 eseGwanda. Siya sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abantu abafika phose inkulungwane ezimbili lengxenye 2231 sebabulawa umkhuhlane we-Ebola kwele Democratic Republic of Congo kusukela ngompandula lonyaka. Indawo eziningi zibhekane lo mkhuhlane lo kulapho-ke okulempi yomvukela. Kulokhetho oluqakathekileyo namhla kwele Guinea Bissau lapho ababili abancintisa khona bake baba yinkokheli kahulumende. Sike singene kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lamantombazana athengisa imizimba. Intatheli yezindaba ye-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda ungenangene kobulawayo ebusuku ecwayisisa okwenzakalayo.
Bathi ubusuku bufihla okuningi okwenzakalayo, kungabe kungokuhle kumbe okubi. Kunjalo ledolobheni lakobulawayo, isiphithiphithi amantombazana amancane amanye leminyaka elitshumi lambili abhoda emgwaqweni ebusuku edinga amadoda angabahlawula kungena lawo emacansini. Sikhuluma labanye babo.
Abizela Nobuhle Moyo, le 16 years ngithengisa umzimba, hayi isituation ngidinga imali.
Obaba abanganani laba abakuthathayo?
Awukuthi ukuthi unganani, ngabe ngakhethi, ngabe ngifuna imali kuphela. Ngabe ngifuna ukuthengela umntana wami lami ngithenge okwayo konke le grocery.
Umntana unganani?
Umntwana le-1 year.
Nizoba mithi ule 15?
Eh.
Ubaba khona ugoni yamazi, umba mithi ukhona bekuthengiseni?
Hayi, usahlukana kazangandithathe vele kanje ngesithu.
Ukuswelakala kwemisebenzi kwenzela laba abafundileyo bangene kulo msebenzi wokudinga imali ngokulala labesilisa abatshiyeneyo. UCatherine Ndlovu uthi wafunda i-National University of Science and Technology kobulawayo.
Ngiyenza umsebenzi, so ngilabantwana bayi-3. So ikhe ndinga endithola khona imali khona lapho. Ngafunda inasi ngaba le degree lami, but ikho lapho endithola khona imali khona la ngikho engikwenzayo.
Abantu abanjani? Abafana bonke?
Ehhe, abafana bonke, iyahlanganisa bonke cause ikhe sithola khona imali.
Ingozi ke wesabe babulala abantu, abakushaya bakubulala.
Hayi, sasacrifice cause yabo ngela choice, ikhe sithola khona imali.
Amanye amantombazana la zintandane ezingelabazali kumbe ihlobo ezingabaqondisa zibabonise ngempilo. UMandlongo umunye wabo.
Lapha ngizama ukudinga impilo, nganiki 10 bond sibe sesenza because lapha angila into engingabamba umsebenzi ukuthi ngiphile. Ngiya renta one room ukuze ngibhadale irent, kumele ukuthi linike 10 bond sibe sesenza. Iminyaka enginayo khathesi 18 years. Esikolweni ngagcina ku-form 1, ngashonelwa ngabazali, angisatholanga ithuba lokuqhubekela phambili ngesikole.
Bahlangana lokuhlukunyezwa okumangalisayo. Kwesinye isikhathi abanye bayabhinywa kumbe bachaywe ngabesilisa ababadobhayo. UMary uke wadlwengula ekulo umsebenzi.
Nge-17.
Wenzani la?
Ngiyathengisa umzimba. Endlini kwakungamanga kuhle. Abazali bami babhubha, so bengihlala logogo. So gogo ngiwayethe ngihambe ngiyodinga umsebenzi. Ngase ngihlala nabanye usisi babayi-introducisayo umsebenzini onalo. Yasitshaya sometimes abaye nxa sisike sacelile ukuthi ebhadale. Yabe sesibamamandla ukuthi kabhadale ebe sesitshaya.
Abanye abantu abadobha laba bantwana bayalala labo kwesikhatshana bebabhadala imali eningi. Banamakhosikazi ezindlini njalo bakhulile. Umnumzana John Gomo ule minyaka engamashumi amahlanu lanhlanu uqeda kubhadala intombazana leminyaka elishumi lasikhombisa.
Hayi usisi luke lapha nami ngimbhadele. Ngithengile ngoba nabo bathengisa, so ukuze nabo baphile nathi kumele sibaphilise. Umfazi nginaye sibili kodwa ngimthengile. So into ekhona nje leyo 20 point leyo uthole ukuthi naye iyamsiza ngezinye iindlela. Hayi umkhuhlane ngiyavikela sibili ngoba nginomfazi kodwa ngiyathenga nami ukuthi ngizilibazise.
Seyikhulumele ngcwethi ebona ngokuphila kwabantu njalo nangomkhuhlane wengqondo osebenza kobulawayo. UNkosazana Lisa Austin othi ukuhlupheka kwenza amantombazana amaningi adinge imali ngendlela eziningi.
Kujayelekile kakhulu ukuthi ukubona laba abaswelayo kuyiwa abagcwele emastridini bethengisa umzimba yabo. Inkanti njalo abanye abantu bayenza njalo ngenxa yokuthi sebe sokule peer pressure from abangani babo. Sibafuna ukuthi khona befike ku-same stage labangani babo. Ingxenye umuntu yamthola ukuthi khona uyabe edlala labantu abale mali kakhulu, yena evele ebuya from endlini lapha okungela mali khona. Sebona ukuthi khona kungcono ukuthi wona khona ethengise umzimba wakhe khona iyathola le mali khona la ezafanana njengabanye bakhe.
Amapholisa alile ukukhuluma ngodaba lolu le-Studio 7. Kukhanya ngani bamiswa nguhulumende ukubopha abantu abathengisa imizimba kuloba kulicala ukwenza njalo. Ngimela e-Studio 7 ngontuthisa thunqa igama labo ngu-Ezra Chisa Sibani.
Kathelo kokobe tunamasiba bethethela mazwi.
Okwamanje ke sonke isikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo silo Charles Nyoni olwela ilungelo loluntu lomnumzana Mnashe Mtutsa owebandla elesano PF. Siphatha udaba lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu elizweni kulumnyaka njalo sikhangela ukuthi kukhona okuzatshintsha na ngomnyaka ozayo. Charles Nyoni, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti njalo.
Ngiyaphila kunjani mina Mike, siyalibonani badaleli?
Hayi siyaphila. Lawe Mnashe Mtutsa, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Sizaqala ngawe Charles, ubona ngani izinto zihambe kuhle na kulumnyaka?
Uma sikhangelele ezamalungelo kaZulu izinto nje kumnyaka lo esesigqiba azihambanga kakuhle ngoba singakhangela nje ukuhlukumezwa kwaZulu njalo nokubotshwa nokuchaywa kwabantu nokuthiyegaswa kwabantu ngamapholisa kutshengisile sibili kusegcekeni ukuthi hayi izinto kade zingamanga kuhle ngoba uhulumende obe ezimisele ukuvimba uZulu ngaziphi indlela angakwanisa ukuzisebenza.
Mnashe, ngicela umphendulo.
Siyakwazi ukuthi thina we have a constitution that we voted for in 2013 esinika amalungelo ukuthi abantu be demonstrate kodwa konke lokhu akwenziwe ngokuthula. Sibonile ngoJanuwari izitolo zibhidlizwa, amapholisa ebulawa, sibonile izindlu zishiswa, even kuyiphi country ipolisi layo igcine siacta ngenxa yokuthi bekulezi into ebesizindakala abantu abebekhuluma ukuthi bona sebefuna ukuthi bekhiphe uhulumeni okhona ngendlela yama demonstrations. What we saw is that we saw people abathethe advantage of of the open space ekhona elizweni ukuthi bevunyelwe ukudemonstrate.
Munashe ngompandula isiphathamandla senhlanganiso ye United Nations umnumzana Clement Voley ubese Zimbabwe eyenza ama investigations ukuthi amalungelo abantu ayahlonitshwa na elizweni. Wazi wakhipha statement esithi ngempela izinto azimanga kuhle elizweni. Ungathini ngalokho?
Engingakuthi ukuthi lo Voley uyakhetha into zokukhumbula aphinde akhethe izinto zokukhohlwa. Akula mpolisi owaphumayo waqalisa ukudubula abantu, akula sotela aphumayo laqalisa ukudubula abantu besihlalele. Kwenzakile ngoba bekulento besizenzakala. Every other country, kathi eFrance kwenzakala, uMacron la is responding adequately.
Nyoni ngicela umphendulo.
Aluka kube kungehlobo sakhe kumbe umna wakhe kumbe umnye wabo owadijilwayo emgwaqweni ubengaseza khuluma lolu daba alukhulumayo olokuthi amapholisa nakanye namasotsha ayejustified. You can't correct a wrong by doing another wrong. So bona ngokungena emgwaqweni kanye lokudubula abantu kwakuvele kungayisikho. Yikho sacina sesibona sebehlithizela sebefaka i-commission of inquiry ngoba babebonile ukuthi into abayenziyo kayisiyo.
Mnashe, bengicela ukuthi usinikeze amazwi akho okugcina.
Okokuqala ngiyabonga Mike for this opportunity ukuthi sikwanise ukukhuluma. Ngikhuluma lo baba uNyoni lo omelela ama-human rights. Abantu abama-human rights organizations laba sokumele bengabi le-element yokuthi us versus them. There is need yokuthi sibuye together, whether umuntu vela kuzana u-PF vela ku-MDC, sisebenze as us so that we can start developing the Zimbabwe we want. The biggest problem is like abama-human rights organizations bayabeme from a distance. Basically, phambanisa lokhana. Why don't you come into the space? Sikwazi ukudiscuss on how best can we improve indawo yethu in terms of ama-human rights.
Nyoni, gqiba uhlelo.
Lokhu akutshoyo umnumzana ukuthi hayi abalwela amalungelo kaZulu ama-organization kumele abuye abambitheke nabo. Hayi, thina vele kathi sizihlukanisi noZulu ngoba thina yithu uZulu wakhona. So lokho kokuthi kuthiwa kule-MDC kumbe kule-ZANU-PFI lokho kuvela kuye. Thina sisebenze kwamapolitiki kodwa sikhanyela ukuthi ezamalungelo kaZulu ziphathwa kanjani.
Mhm, hayi ngikuzwile Nyoni, ngikuzwile Mnashe, ngiyabonga ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga la.
Thokoza omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3BIGMYKE3 yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngosuku lokugcina lika-2019 mhla ka-31 December kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM. Buya nini kukhasi lethu le Facebook ku-VOA Ndebele. Kwanelokwa namhla olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Thwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike. Ake sizwe ukuthi untukamela inkomo usiphatheleni namhla kwezokholo lwesiKristu.
Soku isikhathi sohlelo vuselela umoya lilami untungamile inkomo. Lamhlanje silomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ntungamile, ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje. Ngibafisela umnyaka omutsha njalo omuhle ozaba mnandi kakhulu.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje bemfuna sike sicabange ukuthi njengoba umnyaka sesingena umnyaka omutsha, isikhathi sokucabanga ukuthi kambe lumnyaka wedlulileyo senzeni njalo sikhangeleni kumnyaka lo omutsha. Ngiyakwazi ukuba kuba isikhathi abantu abaningi abazisola khona ukuba bakwanisanga ukwenza ezinye izinto abakade befisa ukuzenza. Njalo ngaba isikhathi abanye abacina umuntu esithi vele kutsho ukuthi mina ngisakwanisi linto, singathi ngesilunga cine give up. Kodwa namhlanje mbuya ngilesikhuthazo esokuthi ungaqali ukuthi uyekethise, ungaqali ukuthi usuwehlulekile. Awukayehluleki, kusese lokunenga uNkulunkulu akubekele khona empilweni. Ngizabala lapho uPaul uyabhala kwabaseFilipi chapter ka 1 verse ka 6 uthi yena ngilethemba lokuthi yena lo owaqalisa umsebenzi omuhle kini uza kuphelelelisa kuze kube sosukwini luka Jesu Kristu. Ngifuna ukukhuthaza namhlanje mlalelo wami ukuba cabanga ngalindlela njengoba singena kumnyaka omutsha ukuthi lo owaqalisa umsebenzi omuhle kuwe uzokuphelelisa ukuthi nguye uJesu Kristu. Bemfuna ukuthi sicabange izinto ezine la emfuna ukuthi zitshone zimqoka singene phakathi kwalomnyaka ka2020 zitshone ziphakathi kwengqondo yakho zitshone zibe yizo ezikukhombela indlela eka2020 oba kwazi ukuthi uNkulunkulu nguye umqali wezinto zonke nguye ongumqali njalo nguye ongumphelelisi. Ngakho ke uNkulunkulu kumele abe nguye oqalisayo lawe siqalisa lomnyaka. Njalo uNkulunkulu angaba nguye oqhubekela phambili ngombono obokade ulawo ngomnyaka lo wedlulileyo. Enxenye umbono wakho busukhanya usufile, enxenye umbono wakho busukhanya ungayindawo, enxenye umbono wakho busukhanya usunjengemoto yalothwana isikorokoro efuna ukufuqwa kuphela. Kodwa ngithi nxa singena ku2020, nxa uNkulunkulu enguye oqalisa lomsebenzi owenzayo uza kuphutshisa yena. Okwesibili, bemfuna ukuthi ubekwazi ukuthi kumele uphutshise lokho okuqalisayo. Baningi abantu abaqalisa izinto bengaziqedi. Ngiyangithi nxa ngihamba mbona izindlu eziningi kugejiwe nje isisekelo somuzi wona lo, kodwa umuntu sobahlala iminyaka eminingi umuntu engakhi. Abanye umuntu uyayakha kuze kuyefika kumafasiteli uphelele khonapha kudlula 10 years kudlula 15 years uzubone izitina zakhona sesithudule zathudula lizulu kumbe ezinye sesidilikile ngenxa yokuthi kulabanye abantu abathi umuntu angaqalisa ulutho angaluqedi. Kodwa mfuna ukuthi uthi ungena ku-2020 ungene lomqondo wokuthi yonke into oyiqalisileyo kumele uyiphelelelise uyiqede ngenxa yokuthi ukhona oza kuncedisa ukuze uqede. Akube yinto emqoko kuwe leyo singena kumnyaka omutsha oka-2020. Le nto oyiqalisayo ngo-2020 ayisoze ibe yinto yaphelele emoyeni, kodwa uNkulunkulu uza kuncedisa ukuthi uyiqede uyiphuthe. Ngifuna ukukhuluma njalo lalabo abathi impilo singehlule, ngithi impilo ayikakwehluli ngoJesu uzaqalisa impilo entsha. U2019 engabe kuchuke wakuchuka wazowathi hayi uthi lokhu vela kusebenze. Ngifuna ukukhulumisana nalawe namhlanje ukuthi ungadinwa, ungayekethisi, even sokufile uJesu uzakuvusa kuphile.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama lika Jesu. Mthandazela laba sebedangele banika amandla amatsha ubakhuthaza ubaphakamise. Nkulunkulu wami bephutshise u2020 beqiniswe nguwe benze beqede imisebenzi obanike yona ngegama lika Jesu Kristu. Amen.
Lolobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo ongadinwa lakusasa mfowethu. Wezemidlalo yenguqu iqembu leFC Platinum lilakho ukuphuma kumncintiswano weAfrica Champions League ulandela ukunqotshwa kwalo liqembu leAl Ahly 2-0 eCairo. Okwamanje iqembu leli eselidlale imidlalo emithathu lingaphansi kwengalani yemidlalo yamaqembu aguqela eleAl Ahly Al Ahly elele eTOIL Sahel. Okay, umculo kamajayivano lavuma umajibhe la singakahlukani wathi sikhangele indaba ezikhokhela namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuthi asebenze gadalala ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe. Sebegcwele okumangalisayo abantwana asebedengisa imizimba kobulawayo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lomhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asidibaneni ngopa 6 ekuseni.